So we see card descender bago VOA in Debele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 7 kuzibandlela 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yeibhetshi likaZulu ithi uhulumende nguye obhombe ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngomvimbitho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1,121 belo mkhuhlane lo. Inani lasebethethwe yilolu bhubhane likhwelela yaku 5,108. Abaphethwe yilo mkhuhlane sikhuluma nje behle baya ku 24,070 ngemva kokusila kwabantu abangu 1,287. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 5,887. Abahlatshwe esibili bangu 7,990. Kuthi abahlatshwe esithathu bangu 1,198. Inhlanganiso yeibhetshi likaZulu ithi icabangela ukuthi uhulumende nguye othiye ibhomba elidilize ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe. Ilitshe leli libhonjwe ngolwesibili ebusuku labhidlika laba yizihlephu. Iziphathamandla zalinhlanganiso zivule icala emapholiseni emaphisa izolo. Inhlanganiso le isike yafaka amanye amatshe endaweni efanayo kodwa atshontshwa. Umholi wayo umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukutshontshwa lokubhonjwa kwamatshe la akuhambelani ngitsho lombiko kamongameli Emmerson Mnangagwa okuthi abantu kumele bakhulume ngodaba lwegugurawundi bekhululekile.
Umkhankaso wokuthi kukhunjulwe abantu ababulawa ngombhuqazwe kasozumi njalo ababulala amatshe labatshontsha kufuze bekujayele ukuthi kuwonakala. Njalo ngisakhangelele ukuthi ngizezwa ubaba lowo othi uzimisele ukulungisa udaba lombhuqazwe ukuthi njengoba siyafaka amatshe uma elo ezimisele ngoba wathi izinduna kaziphathe lolu hlelo. Izinduna yizo ezazikhokhele umsebenzi ka-30 October. Ngoba ungakhangela amapikitsha uzabona enye yezinduna yayiphethe le-trawel. So kuyabonisa ukuthi bona kubo ukulungisa kufuze kungaveleli kuma-victims kodwa kube ngu-perpetrator othi kulungiswa kanje. Okuyinto engasoze yavuma kanje. Okuzenzakala yikuthi ama-resources evuma, sizaqhubeka senza izikhumbuzo, sizaqhubeka sifaka amatshe. Mpaka bekujayele ukuthi hayi konakala njalo uma kulungiswa akulungiswe ngeqiniso njalo kubuzwe umuntu onguye owalimala ukuthi ufisa kulungiswe njani. Isilonda phela asiyo isilonda saziwa ngumnikazi. So oseceleni special ongiyonayo onguhulumende ophethwe ngena lobaba u-Emmerson asuye ozatshela abantu ukuthi ulungisa njani. Njalo konke lokuthi ebesezama ukukhuluma inkulumo ngoba ngibona ngazathi eyinye into emotivete lokhu yinkulumo yakhe ka-22 December.
Wathini kuleyo nkulumo?
ukhuluma ukuthi wonke umuntu kalandele lokho okufunwa nguye, kalandele lokho okuthiwa nguye. So ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela izigijimi zakhe ziyabe sezibona ngani labo abangasibo bantu abakuphephabheki yakhe abaphikisana lombuso. So yikho kuhanjwe kwadilizwa, kumbeni vele inkulumo yakhe yayi-insight, kumbeni ngasese uthe kakuhanjwe kuyedilizwa. Kodwa ngiyakukholelwa ukuthi yena alobana usinsiye, alobana usekhwezile, ngoba indlela yehealing abantu balendlela ezijeneyo zokuzi-expressa and indlela ezikhangelelwe ngama-victims ziningi. Okunye kwangikhona yiyona le nto ye-memorialization.
Lize limangale khonapho izolo, amapholisa ahambile yini kuleli litshe lani ukuze ayizibonela?
Kabahambanga ukuyakhangela khona ngale nje, basinike i-RRB. Angazi ukuthi ozaba u-investigating officer ngobani nokuthi bazayenza njani, kodwa hayi njengoba sesivulile icala, okuvula icala kuthi ukuthi sesinethemba lokuthi kukhona abazakwenza, ngoba umqhathi wabo ngesikhole ukuthi nguye okwenzileyo. So siyenzela ukuthi for record purposes kuhlale kusazakala, ngoba kasiqalisi ukuyamangala. Elika-2019 sahamba salimangala, sabuza ukuthi sicabangela bani, basitshela ayisebedinile baswila. So siyakwazi lakathe sothi sibacelile bazasitshela into efanayo, kungaba yisimanga ukuthi bevuke belempendulo ehlukeneyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhejo likaZulu, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa isehlakalo lesi sisolwe ngitsho langamalunga ezanu PF. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections olokugcwalisa izikhenxe edalele parlamente lakumakhansili, kulandela ukuhlelwa kwelanga lalolu khetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Umnangagwa uthe inkantolo yokubhalisa labo abafuna ukuncintisa izahlala mhla ka-26 kulinyanga, ukhetho besolusenziwa mhla ka-26 ngombimbitho. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sizimisele kakhulu ukuthatheka ku-by-elections lezo esizimemezelwe ngu-president Mnangagwa ukuthi i-nomination court izaba mhla ka-26 January 2022, i-really by-elections mhla ka-26 March ngomnyaka onalo. Kodwa sifuna ukuchasisa ukuthi isikhathi sesadlula, sesingathi ama-elections lo mfutho lo have been taken by other events, ngenxa yokuthi i-constitution ayilandelwanga. I-constitution ithi kungaba le ndawo lapho kufanele ukuthi kwenziwe ama-by-election kuthatha 90 days sokusiba lama-by-election. Khathesi uzabona ukuthi izanu ebesenza izinto ezingayisizo, ebesenza imihlangano bethwala abantu besuka lapho emzarabane e-Mount Darwin besiyabarejista e-Harare, ngapha koBulawayo besuka labantu emguza besiyabarejista koBulawayo, eMaswingo yikhonokho bathatha abantu bakogudu bahambe la bayeberejista e-town eMaswingo. Yikho siyakwazi ukuqile ede bekwenza, ede beluka besenza amaqinga besenzela ukuthi i-by-election le bangawina izanyampisa abantu ukuthi ngo-2023 asoze siwine. Iqiniso yikuthi sizababhuqa, siyakwazi ede bekwenza njalo sizimisele. AmaNdebele bathi zinhle zithobelene, zingathi gwaqa engizabongolela.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule, yena othi kungamanga ukuthi ukhetho belungenziwa nje ngoba ibandla lakhe beliqoqa ukuqilibezela.
Amaphathi amanye abelokhu ekhala ngokuthi kwenziwa ama-by-elections, kodwa besazi ukuthi into adibambe khonoko yiCovid, iCovid ibihlabile. Ikhulumende ibizama ukuvikela imphefumulo yabantu ngokuthi kudluliselwe phambili njengalokhu iCovid ibilokhu ihlala ivuka ibe khona, ivuke ibe khona. Yinto esiphuzile sibili ngokwesisekelo sombuso kuyacaca ukuthi sokuphuzile, kodwa ke akwenzwanga ngabomo, kwenziwe ngomumo wezinto, umumo welizwe, umumo womhlaba obangelwe yindaba zeCovid lezi ezizo ziphambanise inhlelo zonke ekade lokhu ezibuyisele emuva umsebenzi onjengawanalo. Kodwa ngokunjalo ke sokudinga ukuthi abantu baqalise ukuthi balungiselele kulolu khetho olubuyayo, ama-by-elections. Ama-by-elections lazenziwa endaweni zonke lezi ezikhona ezilakulezi khenxe khona ezadalwayo yokulahlekelwa amalungu amanye edalele ephalamende lama-councillors amanye. Ngokunjalo ke amalungiselelo asekumele aqale ke kathesi kubonakale ukuthi kuyalungiselelwa, njengoba umongameli esetshilo nje ukuthi umsebenzi wonalowo ukuthi wenziwe nge-first quarter omnyaka wonalowo.
Umnumzana Belief Kaule ngoebandla lezano PAF sixoxe njalo lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Thina njengebandla sizacubungula ukuthi kuziphi indawo kumbe ama-provinces lapho kulama-structures ukuthi sibekwazi ukuthi silabantu njalo silama-structures alohlonzi ukuthi sikhone ukuncintisa kulelo khetho. Kodwa siza kwenza lokho sekwazi ukuthi imncintiswano yama-elections kwele Zimbabwe singakithi ilokho abakuthi phecelezwe regular census where people endorse any illegitimacy. So siza kwenza ngoba abantu bebandla bathi kumele sincintise siziveze ebantwini bezwe esibaphathele khona, silindele ukhetho luka-2023.
Amanye amabandla aphikisayo athi kukhona afuna kuguqulwe ukuze kuqhutywe ukhetho olukhululekileyo olusuthisa abanengi eZimbabwe. Kukhona yini elifisa lani kuguqulwe?
Ama laws apaswa after the new constitution akekho aligned to the constitution. Wawuqala owesibili amabutho engabi involved kundaba zokhetho, njalo indaba ze media laba ba-broadcaster ekhaya abaniki amabandla wonke ilungelo elifanayo ukuthi bekhone ukuziveza kuZulu. Into ezinjalo ze-security sector reforms, media reforms, and enkulu yakhona i-diaspora vote. Konke lokho sifisa kuguqulwe ukwenzela ukuthi izifiso zikaZulu zivezeke kukhetho.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Kusenjalo abenhlanganiso ezizimeleyo bathi kumele uhulumende aqhube inhlelo zokufundisa abantu ngokuvota lokubakhuthaza ukuthi baphatheke kuma-by-elections la ngobuningi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Nxa sikhangele ngapha ngenhla yemandebeleni emathebeleleni north sikhangelele ukuthi kube lama-elections e-Cholocho le-Binga ngemva kokuthiwa ngumeli we-Cholocho south lokuxotshwa ephathini kukameli we-Binga north. Kodwa nxa sikhangele kuma-elections ama-by-elections adlulayo eminyakeni adlulayo siyasifumana ukuthi abantu abaphatheki kangako ikakhuluna ama-by-elections ezimele nje kungelakho ikhetho lukamongameli abantu abazake baphatheke kangako kungenxa yokuthi ulwazi ingathi information iyabe ingekho ebantwini abaningi ukuthi kule election mhlawumbe vele lokuthi election yangkhona iyabiza abanceda ngani ba bengaboni kakhulu. Kodwa kuyadingakala kabanzi ukuthi abantu bafundiswe ukuthi bayevota kungenxa futhi yokuthi abantu ulukuluku lwama-elections bayabe bengaselalo abantu bagcine bebona kungani akuncedi ngalutho khona ukuvota kwangkhona. Asikhangelelanga sikulu ukuthi abantu abaningi nxa kungazange kwaba le mfundiso edephisiweyo ukuthi bangahamba bayevota. Kusadingakala ukuthi kusukisela nje umongameli esekhulume ngelanga lokhetho siyafika kilo ukhetho kube ukuphithizelwa uziqindi lapho kuza kodwa khona kwenzela ukuthi abantu bayephatheka.
Singabona abantu bethengwa ngokudla yini kumbe kusiba lodlakela ikakhulu khona ngapho emaphandleni.
Angeke sakubalekela lokho into esiyikhangeleleyo ukuthi nxa sikhangela ibandla elibusayo lezanu PF livelela kutsho phambilini ukuthi lizasebenzisa ama by elections njengendlela yokubona ukuthi liningaphi nxa sikhangela ekuthandweni ngabantu nxa sikhangela ukuthi lingenzani ngo 2023. So lizasebenzisa lokho njengendlela okuweya ukuthi liningaphi support base yalo. So kuyenzeka sibili ukuthi kube lokuphiwa kokudla kusetshenziswa inketha bechavi yokuthi lo ukuliphi ibandla lowana ukuliphi ibandla ngoba kuwo wonke ama-by-elections athe enzakala besikubona khona lokho.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi izakhamizi zeChilonga eChiredzi ezedlula inkulungwane ezilitshumi 12,000 sezilakho ukududulwa emizini yazo kulandela isinqumo seHigh Court izolo esokuthi uhulumende ulelungelo lokuzisusa lapho ezihlezi khona. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission idale inkulumo izolo lo ngokwengeza inani labantu ethi izabakhipha kuvoters roll ngoba sebabhubha. Izeki yengezelela inani lisuka ku-22,000 laya ku-35,085. I-Chronicle ithi uhulumende usesole izikolo ezibhadalisa abafundi abaphakathi kokuloba imihloliso ye-O-level ne-A-level. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalivungelela linjani basazi lo Studio 7 lonke nabalaleli be Studio 7 indawana zonke lapho lingabe likhona. Lapha ngifuna ukuthi ngiphendule lobaba lo ezani PF lo ozibiza ngokuthi uthuma ngazi ukuthi yini emandebeleni lo. Umuntu omdala kodwa akanangqondo ngoba into ayikhulumayo ayinasizotho. Umuntu nje ophonga ukukhuluma nje uyafana lo bhuti wakhe lo believe gawule lo kumbe vela sobantu balani ngathi ngabantu bakweyinye indawo la baphonga ukufucula emandebeleni bafundiswa nje isindebele. Abantu bayahlupheka bona balokhu bebhizi bethi yini into enziwa ngumnangakho. Impumelelo esigabeni ibuya ngomgwaqo. Nanku umgwaqo wasenkaya ubolile. USithembiso Nyoni yiminista khonale uyabulokhu endaye ethembisa abantu izithembiso ezingaphushiwo. Hayi bantu bezan PF sikhathele yini sikhathele mpela oyabe mvuna endinga ngithulani Ndlovu kwenkayi kwesikhubukhubu khona le sikhathele yini abantu bezana akeni sixolile abantu bethu bayahlupheka manje ngenxa yenu linalokho elifidwa ngumnankagwa khona le please sikhathele.
Hi Studio 7 njani? Yes, siyabonga kakhulu ngoba usilethela inhlelo ngelizwe lethu lezindaba. Okhuluma ngohlanhla the Eastern Cape eSouth Africa. Hey, indaba yeZimbabwe izwisibuhlungu kakhulu angidlela abantu ababotshwa bepakwe ngakhona ngathi ngamakhabishi. Regardless yomkhuhlane lo khona owe COVID-19. Bapaka nje kungathi kungabe ni social distance because they don't care. And the reason why bebabopha kanje abanandaba nabo bazonda. And ama-foreigners e-South Africa ngabantu beZimbabwe. Ama-foreigners. Uma ukhuluma nge-foreigner use-South Africa ukhuluma ngomZimbabwe. Into eyenzakalayo, i-government yeZimbabwe le-South Africa, ama-leaders, they don't care ngama-civilians eZimbabwe. Asokola kangaka for years. They don't care. Njengamanje bekulele ukungaleya ama-roadblock la aqhamuka e-border, e-Beitbridge. abakwazi ukuthi kulapho kuqhamuka khona abantu ezimbabwe kakhulu. Nangoma roadblock, they are meant actually for Zimbabwe, not for abanye amanye nationalities. And the reason why kunjalo abantu bezimbabwe they are a threat is South Africa. And into ufanele ukuthi ama leaders eSouth Africa ngazibuza ukuthi kahle kahle lawo abantu njengoba bengena kangaka kuleli lizwe imbangela yini, ngoba ilizwe lana lathola uzibuse kudala long time back ngo-1980s. Abazihluphi ngokubuza ukuthi becheck-e lapha, abazihluphi ngokuthi bekhulumisane as leaders lama leaders eZimbabwe ukuthi how do we solve i-problem eZimbabwe. Abantu bezimbabwe bayadubeka. Please, ama-pressure groups and political parties, take this into consideration. Libone ukuthi maybe you can help free Zimbabweans abasokolayo. Please.
Lami ngithi ukubingelela kustudio 7 ngisithi yebi 2022 yebi new year. Igama ngingu-Odeni wawamlilo isibongo, ngiqhamuka esikolweni abajoseph labus khona phana enyamime komahlaba ithwale kokudla omnyama amalanga ndawonye umalobola luphakathi. Sithi nathi eyisinenkinga ngaleliyani lizwe, basazi ukuthi kuyokwakhala nyonini, ngoba namanje akula ntulungayo, amabhoda avaliwe, kushaywa abantu, izinto ziyanyoka kahle kahle, akubonakali ukuthi unomongameli. Asazi ukuthi kumele senzeni ukuze izinto zikwazi ukuhamba ngendlela kufane namanye amazwe, ngoba lelani lizwe linento yonke idingakalayo. Gold khona, diamond is there, but angazi ukuthi ushoda kaphi, why kungenzakali ukuthi abantu bajabule.
Linjani kustudio 7, siyabingelela, siyabingelela. Sokungumnyaka wonke Luisa la ngokuthuma ukuthi abakuteza eyami imeseji lami ibalwe izwe nguzulu. Ngiyabingelela kuntungameli Nkomo labanye abasakazi kustudio 7 lakubalaleli kuzo zonke izindawo. Kule nto ekhona abantu bakithi okumele siyifunde yikuthi amashona awasithandi, awazange asithanda and kawasoke asithanda. Kakusilo bandlululo ukutshela umuntu ukuthi akakuthandi ubani kakakuthandi. Njalo akula muntu wesindebeleni umbe emathebeleni umbe itonga elizonda ukuthi libizwa ukuthi uthiwa litonga. Akula Nambia elizonda ukuthi kuthiwe linambia. Akula Khalanga elizonda ukuthi ulibize ukuthi wena Khalanga. Akula muntu wasetsholotsho ozonda ukuthi kuthiwe muntu wesikholo seJwane. Only abantu bakithi yibo abafuna ukuthi kungathiwa abantu besishoneni barongwa basithandi.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi abezomvikela kweleSudan badubule babulala abantu abathathu ekade betshengisela izolo besola ukuhluthunwa kombuso libutho. I-Voice of America ithi uZulu weSenegal wale ukwamukela umthetho omutsha obujonge ukwengeza isigwebo sabantu ababe bebanjwe ngecala lobutabane sisuka kuminyaka emihlanu sisiya kwelitshumi. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo uxwayise uZulu welizwe lakhe ukuthi evikele umbuso okhululekileyo, idemokhrasi eqinile, njalo engaze wavumela udlakela kwezombusaswe. UBiden utsho lokhu kumazwi akhe okunaza umnyaka iPhalamende yeMelika ihlaselwe ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba ukungena kukaBiden embusweni. Lanxa engaqambanga uTrump ngegama uBiden umsolile phezu kwalolu hlakela esithi uzama ukuguqula iMelika ibe lombuso wentando kayiphikiswa njengamazwe afana leRussia leChina. Yena uTrump wethule owakhe umbiko esola uBiden esithi ubulala iMelika ngemithetho emibi kanye lokuqilibezela kukhetho. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Iqiniso yikuthi ukhetho lweMelika lwabanjwa ngokuhambisana lemithetho yeMelika. Imithethwandaba iyahambisana lakhona lokho njalo. Kwahamba ngendlela okumele kuhambe ngayo kuma-states akhona. Njalo isibanga sokudliwa sokwehlukana phakathi kukaTrump loBiden sasisikhulu kakhulu ukuthi vele lanxa usukhangela noma ngayiphi indlela ayiwehlulwa uTrump. Kodwa ke kakululu ukuthi akwamukele khona lokho njengoba simbona. Kodwa ke into ezamele siyikhumbule ukuthi akubanjwa ukhetho kukhangelwa ukuthi osehlalweni kubani. Ukhetho lubanjwa kukhangelwa imithetho ekhona ngaleso sikhathi, kusetshenziswa imithetho yona leyo ekhona, kwalandelwa leyo mthetho ekhona. Uqinisile uBiden nxa esithi kakuzange kwadlelebezelwa ngemithetho le ekhona, kwayalandelwa njengoba kunjalo ukhetho lwahamba lwaba ngolukhululekileyo ngendlela efaneleyo.
UTrump wethule owakhe umbiko eqina ngokuthi uBiden waqilibezela kukhetho lanxa lokho kungamanga aluhlaza. Ungathini ngalokho?
UTrump kasozafavuma ukuthi wadliwa okhethweni, akuhambisani laye lokho. Ungakhohlwa ukuthi ungulokho esithi far right emcabangweni wakhe lanxa wayengakuvezi, kodwa ke kuyabonakala ngalabo bamlandelayo ukuthi bakholelwa kule politiki yokuthi umbusi angangena owabo. Kakusafanelanga kube le election, akusafanelanga kube le democracy. Ngokufana labo Hitler labo bani bani, ifar right injalo kayikholelwa kudemocracy. Iyayisebenzisa idemocracy ukuthi ifake umuntu esihlalweni, kodwa nxa esengenile esihlalweni kayisafuni ukuthi aphume lowo muntu. UTrump ngokunjalo ukholelwa kukhona lokho, kanti ke futhi uyakuthanda ukuthi ahlale ngugodfather eyisithicwanyana ukuze abuyele ngo-2024 esihlalweni nxa kwehlule ahlale sengwisithixo lesiyana sefar right ukuze kube phakade naphakade. Ngakho kasoza vumela kancane ukuthi wadliwa, uzahlale phikisa, uzahlale lwisa ukuze achiye iligacy kumbe ihistory yokuthi yena wadlelezelwa, basale laba abanye beqhubeka besilwa impi yakhona besiya phambili.
Wona umbuso okhululekileyo eMelika, ikusasa lawo ulibona liminjane nxa sikhangela yonke inyakanyaka le enzakalayo kulezinsuku?
IMelika ilalokhu ilesisho esithi sona it is a republic if we can keep it. Okusho ukuthi ngumbuso wentando yabantu nxa ngabe singawugcina njalo. I-democracy umbuso okhululekileyo uyalwelwa. Kuzamela abeMelika bawulwele usuku ngosuku njengalokhu kufanele kwenzeke ezindaweni zonke. Ayisikho ukuthi uvote uhambe ehlala ngkhaya uthi sisembusweni okhululekileyo. Kumele kuliwe kuyo yonke indawo, kungadutshulwana kodwa ulwelwe uvikelwe. Kuzaya ngokuthi abantu beMelika abazinikele ukuthi bawuvikele bangakanani. Okwamanje babonakala baningi, kanti ke futhi iMelika ilalokhu esithi strong institutions, ingatsha zikahulumende ezizimeleyo ezigcilileyo, yizwe esathenjiweyo ezinjengebutho, ezinjengamapholisa, ezinjengani ngani, ezikwazi ukuvikela umbuso wona lo. Kodwa ke umbuso uzavikelwa kakhulu ngabantu beMelika. Kuzamele basuke kulokho abakwenza khathesi, ngokuba sekulele commitment to iAmerica, kule commitment to kuba umdemocracy lokuba umbuso Republican. Kulelesi commitment to i-constitution eMelika, sekule more commitment ukuba ngumrepublican kumbe umdemocrat. Ngaleyo ndlela ilizwe lombuso okhululekileyo awungeke uphile kahle. Kuzamele bakulwele, bakuvikele lokho okukhululekileyo, balwise njalo lokho okubahlukanisayo. Yebo, kanti ingxoxo zokuhlukana phakathi azilankinga, kodwa nxa sezifike kulesi sibanga lapho bangasavumelani khona lutho, sekuyingozi embusweni okhululekileyo.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. inhlanganiso yeibhethi likaZulu ithi uhulumende nguye opombe ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi ebhalagwe ngolwesibili. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 kulinyanga. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.